Yes, kuzwile lokho ukuthi unobhala jikelele weZANU-PF uMnumzana Manyika selobe incwadi lobela uSpeaker weParliament uMnumzana uMdinda esithi yena kulamalunga eParliament ebandla labe leZANU-PF asebe ba recall abangu-70 izwe inews esisizwayo ke lezi kuma phephandaba lalapho kuphuma khona inews.
Ulikubona njani khonoko?
Ah, thina njenge asilambono njengabantu bekhipho sisikhangele nje ikakhulu ukuthi ubaba uMdinda uzakwenzani, but sikhangele ukuthi ngomthetho ofakile yena kufuze ukuthi abhalele iParliament incwadi eyazisa ukuthi sekulamabandla eZANU-PF angu-70 arecalliwe, abhalele izekhe njalo incwadi ebazisa ukuthi sekunamamembers angu-70 aserecalliwe. Kodwa okukhulu kakhulu kwakhona konke ikuthi nxa sekunjalo sokusitsho ukuthi konkona phakathi kwa-210 amamembers of parliament ethu sesile less than 2/3 abayabe besele eParliament, ngoba abaningi bakhona sebe-recalliwe, okuyikutho ukuthi sokumele kube sokule esingathi ngesikhiwa i-constitutional crisis, i-government isikholapsile. Ngalokho-ke uMnangagwa labanye bakhe sebemele babizele ukhetho olutsha olumgceke kade sivele silubizela thina sithi ukhetho luka-2023 aluhambanga kuhle.
Kodwa ubona ngizani bungenzakala khonokho?
Kufuze kwenzakale nxa because laba abantu abarecalliweyo labanye abarecalliwayo kusho ukuthi iparliament isile less than 2/3 abantu abakhona. Ngalokho sesile constitutional crisis, uhulumende sekholapsile, kufuze kubuyelwe kube lokhetho olutsha oluzakhetha uhulumende ofunwa ngabantu. Konke kwenzakala kwama-recall lokho kutshengisa ukuthi abantu abala confidence kukhetho elwenziwe eZimbabwe. Ngabathi abantu bale confidence ngabinto zonke zona ezazenzakale. Ngalokho thina lokhu siyabona ukuthi kuyasisekela umbono wethu ukuthi kumele kube lokhetho olutsha oluzakwenza ukuthi kungabi lama-recall la esiwabonayo, ngoba lokhu kutshengisa ukuthi kule problem ngokhetho olwayenziwayo.